Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 24 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icala lelunga lebandla lezanu PF elabotshelwa ukuloba kunkundla zama WhatsApp awebandla lezanu PF lisithi umnanga kwakenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa emthethwandaba ophakemeyo ngumanji weHarare izolo.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution isekelo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando.
Umlingisi owazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle.
Imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Manje ebindura izolo wale ukuvumela ilunga lezanu PF eletheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lidlulisele udaba lolu phambili luyethethwa yiConstitutional Court. Umsolwa umnumzana Goodman Musariri ubotshwe nyakenye kuthiwa uthuke uMnangagwa ngemva kokuthumela umbiko kuma WhatsApp group ezanu PF esithi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga kumele athathe intambo zombuso ngoba yena uMnangagwa engenelisi ukubusa. UMasariri omelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ubefuna udaba lwakhe luyethethwa yiConstitutional Court ngoba esithi imithetho esetshenziswa ukubopha abantu abetheswa icala lokuthuka umongameli welizwe ayikho emthethweni. Umthethwandaba kamanje uzaqhubeka uthetha lolu daba mhla ziku 14 ngenyanga ezayo. Kulo manje weBeitbridge olahle icala elifanayo ebelisetheswa abasolwa ababili kunsukwana isanda kwedlula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution isekelo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando. Into esembi ukuthi imithetho eminingi ayikafakwa kumbe ngathi isekelo sombuso silaso asika nanzi imithetho ethile emitsha okumele ukuthi ngayisikhona ukuthi lale emdala somuthi ngasi susiwe ayikasuswa. Kodwa ke angikholwa ke mina ukuthi umantshi ungokwala ukuthi licala liyekhangile constitutional court uthi ukuthi lundoda ulecala, kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane engelacala ngoba leli licala elingekho emthethweni emitsha. Sizathemba ukuthi umantshi uzalibamba kuhle icala ngoba khathisika kwabi lesidinyeko sokuthi liye enkantolo engaphezulu. Kodwa ke njengoba sikwazi ukuthi lapha kukokhanda lemtshelo wakhe kusangenzakala ukuthi lo muntu agwetshwe ngoba sisazi ukuthi kwesinye isikhathi phela inkantolo ziyasetshenziswa ukuba nezinduku zikahulumende ukuchaya lokuchobodisa abantu abazondwa kumbe abakhanya behlukuluza uhulumende kaMnangagwa.
Sike saxoxa ngomantshi weBait Bridge olahle icala ebelisetheswa abasolwa ababili elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Ilolu udaba singabona yini umthethwandaba uluphatha mhlawumbe ngaleyo ndlela kumbe singabona umsolwa efunyanwa elecala?
Okumele sikunanzelele ukuthi njengoba singani siyasondela kukhetho luka 2023 kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane lecala ukwenzela ukuthi abe ngumzekeliso kusetshenziswe yena ukwethusela bonke abantu abangaba lesifiso lomnakano lomcabango kanye lokufuna ukukhuluma kube ngomnangako. Kodwa khona vele emthethweni akulacala elinjalo lapha siyaba sesiphonga kwenzela nje ngoba sikwazi ukuthi khona uhulumende vele usebenza umthetho ukuhlukuluza abantu kulokuthi awusebenze ukuvikela abantu. Kusangenzakala lundoda afunyano elecala, kusangenzakala sibili, kodwa hayi ngithemba amagqwetha amela abamalungelo luntu azasondela amsize amxhasa amphathise ukuze aphumelaye engalacala.
Okwenzakalayo konke lokhu ukubotshwa kwabantu ngalindlela singathi kuvezane ngombuso kaMnangagwa.
Uyabona nxa umuntu ekwazi ukuthi ubusa abantu abangamthandiyo futhi abangamfuniyo, phezu kwalokho ekwazi ukuthi kababusi kuhle kabaphathanga kuhle abantu ababusayo, uwenza njengalokho esikubona elizweni ukuthi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangakhululeki, abantu bangakhulumi, uyavimba amalungelo abantu kukho konke abakwenzayo. Kuyatshengisela sibili ukuthi umbuso kaMnangagwa ngowenkani, ngobudlawu wembamba ngamandla, ngumbuso ukuthi khona nxa singakhipha ubamba abantu buchapha lokho akwenzayo ngesebenza kumbe umthetho kumbe amapolisa kumbe amasosha, hayi into entengantengayo engelasisekelo. Yikho nje sibona besebenzisa amandla ekhothi lamandla amasosha lamandla amapolisa ukuthi umbuso lo ukhanya ngani uqinile, kodwa hayi kakusela lutho, hayi intuthu yesithwala nje kayiphandle.
Umnumzana Mthulisi Hanana ucubungula izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZANU PF ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kolunye njalo udaba olufanayo, abasekeli bebandla leMDC Alliance abayisithupha ababotshwe ngempela sonto emzini weEpworth eduze leHarare ngemva kokuthuka amapholisa besithi bayizinja zikaMnangagwa baze bakhululwa esitokisini izolo. Abayisithupha laba babikwa bathuka ipolisa elabopha omunye wabo ogogekileyo bamhudula, yikho okwaphoselwana la mazwi. Baphiwe ithuba lokuhlawula imali engamadola ezinkulungwane ezinhlanu $5,000 ngamunye. Wazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa Amakhorokhoza uBernard Bhekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle. Sixoxe lo Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, ngiyabonga kanti. Yebo, kuliqiniso ukuthi kulo gwalo esengilulobile. And lolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu shit consciousness. Ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kithi, ungakufananisa lokuthi saga sesindebele sithwa sona zithathwa ziluma. Ngezinye indlela lele libala iphrase yesilungu le at shit consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo oyimomethe yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma. So umethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula, ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafichane ukuthapha ubuhle phakathi ukobubi ngendlela esithapha ngakhona inyosi, ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi sibuchise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi
ngo ngenxa ukuthi sisebenzise ubulonge bonobiyana so ngikhuluma ngaleyo nkulumo yokuthi lapha sithe sahlangana nobubi asidane khale kodwa sithatha leyo thuba ukuthi silisebenze bonobo bubi sibuthene bube into enhle njengoba ungakukhumbula kudala mabe sikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyichisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza udli into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqinisi ukudla kwakho
kahle kahle kuyini okwenza ukuthi ulobe lolugwalo
lolugwalo ngilulobe ngenxa yalokho esengidlane nakho empilweni njengomuntu kweyami ilife sukela ngizalwa ekhaya etholotho emambanjeni line izinto zinzima kunemikhuhlane kunempunza inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi zelwe ngikhule ngesikhathi sempi kulwela ilizwe abadala sometimes bekhinjwa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kutheni ungene egangeni ulunywe zingolonyovu ulunywe izinyosi sometimes uphosa ulunywe la inyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngamevenyaweni lapha uyebangulwe ebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo shit engene phakathi kwayo mase ngibheka sengikhangela manje sengithi ngiyakhangelisisa ngibona ukuthi how into lezi noma bezinzima kanje bezingalandanga ukuzwa kakhulukazi bezilande khona ukuzosiqinisa zilande khona ukuzosifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi tema sikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunje inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabikhona ozositshela ukuthi wena uzodlala ngubaba besizicabangela wonke lo amadlwana wonke lawo so bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakaniphe kodwa mawuyikhangelisisa indawo enzi indawo egcwele inyosi mangikubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu so ngilibhalele libhuku ukukhankasa ukuthi sitshintshe kubhekene ububi njengobubi kodwa sibubheke njengomkuba into elethu uphila ezihlahleni into elethu uphila engadini
manje ugwalo lwakho lolu luzathengiswa njani njalo ngapi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babekwazi ukuthi ngxabela ufuna lolu gwalo bayengathi
so lolu gwalo luqala nje ngale yena le vike singene kuyo mhlaka 27 November kulilanga lami lokuzalwa yilo futhi ilanga lokuzalwa kwalolu gwalo so luyabe luthengiswa khona mhlaka 27 njoba nje kuloba nje siqalile vele abantu sebekade lokulithenga namanje but i-official launch yenzakala mhlaka 27 okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama orders sibanikeza lelo bhuku face to face ukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithola i-order evele New Zealand so siya e-Korea le copy yakhe ukuyimloge okhashana ukhokha imali phezwa kwale khokhwa la eSouth Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze i-Korea company ikhambe imnikeze bula the plan starting from next week sala i-process yokulifaka ku-Amazon ngoba abantu abaphakathi phandle kwe-Africa nabanye abaphandle kwe-South Africa lapho esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona njalo futhi ngiyabe ngiku-Twitter space eyabe ihostwa ngubusi no-Tom nomzala Tom eyabe ikhuluma mo ngale ngiyabonga kakhulu and yona indaba yakhona ngixoxa kamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulele ekhaya uzabuthula ukuthi yehlukaniso yabami ngokungumfana okuncane okukhulele ekhaya kuyixoxa le ndaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana ngona kuxoxa izinto okwakuzibona ezazihlekisa kubukela amadonke edimisana ekhaya kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti why izinto zinje bese kusithi phambilini istory sakhona in terms of istyle uthola ukuthi mina esengikhulile yime ngithatha over from umfana lowo bexoxa istory sakhe engumntwana sokusiba nelizwi lo ilizwi selisiba ngolo muntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala manje seliqalisa ukuyinterpret ukuthi lokhu kwakunje kwenza so
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu umlobi ubexoxa ecingweni le studio 7 South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Lele parlamente lele bilitane libiwa lihlaziye udaba lweZimbabwe lapho okukhulunywe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa waqamba amanga ukuthi wahlangana lenhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson. Leli dale liphinde lagcizelela ukuthi uhulumende weleBhilitane kasoze ayekethise izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF nxa uhulumende weZimbabwe engaguqulanga izenzo zakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC soluqeqetshe lwaqeda indlela zokuqhuba ukhetho ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani lonke balaleli labasakazi, bakithi sibonge nini ukuthi inkosi asigcinile siyaphila. Ake ngiqondise lapha bakithi, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingezomunye wabembone ekhulumile msongani ngiyachallengeana leyo unchallenge. Ngicela ukuthi ngibeke kanje, ngizwe omunye umlaleli esithi yena izaphu sizaphambanisa MRP yayingaphi iminyaka yonke le, kasixoleni khonapho sikuzwiseni kuhle. Emalangeni adluleyo ngike ngathola omunye umbiko kodwa sithi ubaba wethu uMoyo umqondisi yena uthi kasoze acontest ku-presidential. So nxa engasoze acontest ku-presidential asinanzeli ukuthi amandla kawakho phezulu ngale. Yikubona sithi thina ke okamqabuko uSibangilizwe yena njwane evumile ukuthi uyacontest. Ngibuyelela izwini lakhe elihlothe yena abahlangane labo bantu bekhulumisane ukwenzela ukuthi abe-MRP abaye befuna ukuvotelwe president bangene kuzapho bese bebuyela ke ngezinye izikhundla lezi zango council, mayor, MP. Kodwa ke ngapha ku president bekuzapho senzele nje uloba sidliwe sizuze lathi kumelwa ngale eParliament.
Ku studio 7 ngawe linjani lonke lapho balandeli labalaleli, alivule phela uthama video la ake sizosoze bekhuluma ake lalelwe lapho ukuthi lithakazi MDC kaChamisa akubanjwane man kuqale kusetshenzwe ndawonye ukuthi sokuqale kukhutshi izano lesihlupha le. Hayi manje sihlala amagangeni la, into zethu azihambi, omama bahlupheke emakhaya le, uyabona. So hayi badala, sicelani siyacela simthwakazi. Hayi khona umuntu evuke ngutsheni ethi nasemfome yami iphathi siyimthwakazi. Hawu bani labantu sebethi beyilandela sicwelele labantu sokulandelwana vele sokubi vele ngenxa yokuthi kuthiwa sikhethe ukundebela. Akulandebeli akulashona, sibambane nini senze ukuthi kwenzeke into e-1 kuphela. After that sikhona siyabona imthwakazi lichamisa leyo sesibona ukwenzakalayo, uyabona. So siyacela lathi sivulele amawodi ethu lalo kekhulume lapho.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke, ngingajabulakazi kakhulukazi ma kungafika isikhathi umeseji wami lowubalwe kulo daba olinyolingihlukumezileyo. Uma ngisizwa khulunywa ukuthi kuthiwa kulabantu abananzelela ukuthi ngaphansi komhlaba kule chebe-chebe so bagebha begubha ngaphansi, imizi yabantu igcina idilike, le ndawo iyagugudeka ngenxa yomhlaba. Njalo ngizwe kuthiwa abantu baleso sigaba kabakwanisa ukukhuluma, uma bethu bayakhuluma bayesaba ukuthi bazahluka. Waye abantu baleso sigaba bengaphakami bekhulume bebephakame betshengisele, ngoba into eyenziwa siyinto enhle. Yebo kungabe isimo somnotho sihluphe, isimo sokuphila singabe sihluphe elizweni, but ukuthi kugejwe ngaphansi kulinyazwe umhlabathi ugugudeke, ngokuthi umuntu ebethi isimo somnotho siyahlukumeza, uwe wona umuzwe omunye umuntu ngenxa ukuthi isimo somuntu siyahlukumeza, udabula ngikhona lukho right, ukhombisa impilo zabantu ziyasezibe ngozini ngodaba lolo. Abantu baleso sigaba abaphakami betshela ihulumende ukuthi no, into eyenzakala lapha ayikho right, amaphoyisa la ephakamisa inyawo ukuze ukuthi umdawulo lulungise. Olwesibili lulapha, umbuzo wami ungukuthi ma kungukuthi amathebeleni umthwakazi ngazi ilizwe ngelethu umhlaba wethu kuyalani pho ukuthi umhlaba wakithi esiwuphiwe lathi sibe ngabakhululekileyo endaweni yakithi sizaphiwa nini kwakithi ngiyabonga
livuka njani balaleli beStudio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana eFrancis Town ngibingelela umama emalungu elupane senipholo ngithi mama uvuka njani ngibingelele unkomo RJ wayesebenza esibhedlela esenipholo ngithi uvuka njani mdala ngibingelele umakhelwana wami sathulani undivula ngithi uvuka njani sathulani lomalumami upholo ngwenya wenyanga ngithi livuka njani lapho ujabulani ngwenya layo engamjiyi umza wami ngithi uvuka njani ngithi linjani izulu ngapho thina ngapha eFrancis Town hayi liyana liyana silina kuhle lina kakhulu futhi ngapho-ke seliqalisile ukulima yini bantu bemalunku ngithi ngiyabonga imunhlanhla mahlangu wakomatshivovo koncube khonaphana ngithi lisale ngokuthula
sibingelele kwistudio 7 igama lami ngubheke lapha komadabu endaweni yasetholotho silohlupho nje olukhona olwesikolo leclinic endaweni yakithi kathesi izulu seliyanetha siyathwala nzima kule ndawo nje namanzi ukuthini umuntu ogulayo ngeke ekwanise ukuchapha phetsheya ngale umfula yabunamanzi endaweni yasentoli lapho esiyakhona iclinic enye futhi umfula ma ugcwele sesisitakile abantwana besikolo bafunda ephakama komanguba kule nkalakatha yehlathi elinye lesabekayo nomango wakhona awufanelanga abantwana abangamantombazane njengalokhu nje ma ngikhangela kathesi abantwana abafunda le ngabangamantombazane bahambe ehlathini akukho umuntu obaqhubayo okungangokuthi kungezwakala izinto ezithiyeneyo nomfula la usulamanzi nje ma sebebhala imihloliso kathesi kungenzeka vele bephumele zero ngoba umfula ma usugcwele awuchapheki abanye babe bephambili ngezifundo ngapha endaweni okuthiwa kusemathula kokhwali kukude lakho okungangokuthi sibili ma ngabe kuthiwa uyagada imoto siyakhona ungabhadala maybe 20 rand okuya khona ngoba umango wakhona mkhulu bengifisa nje ukuthi abantu bakithi nga singabe ndawonye ngomqondo noma singayakha iclinic kumbe sakheni isecondary sihlanganise umqondo sakheni noma ama-cottage amabili sakhe namaklasi amabili okwenzela ukuthi uhlupho lolwesibhekane labo mhlawumbe igovernment la ingathathela phezulu hhayi sithwele nzima bakithi endaweni size sifise lokuthi unkulunkulu ngawe uyasizwela kodwa kokungasenani-ke unkulunkulu sifise ukubana esihlanganise umqondo bengifise ukubana i-audio yami ingafundwa lapha kwistudio 7 inkosi lenzele kuhle balaleli labasakazi abasakaza iindaba ezimnandi inkosi gama lami ubk more sa-osha
salibonani salibonani kwistudio 7 linjani lonke bantu bezimbabwe okhulumayo ngu-isaac ndebele ebulilima endaweni yaseplumtree mina ngicela ukudlulisa lo mlayezo wakithi funa ukuthi lo mlayezo uhambe lo mbuzo uhambe uhambe uzeyofika kuyomqondisi ukuthi njengoba umqondisi ethi izimbabwe funa ukuthi iqunye ufuna ukuthi izimbabwe iqunye ukube le mthokazi kumele ukuthi acacisele abantu kumele ukuthi acacisele abantu ukuthi nje bona ethi izimbabwe iqunye ukhuluma lo mthakazi umthakazi lo uyaqunywa kuyabe kuhlala amandebele wodwa khona lapho yini ngoba akulazweli kalahlala umhlobo oyi-1 abantu seke sizwe nje abantu bakithi sikuphonga ukuthatha udumo yesi siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe sihlupheki but isolution yezimbabwe laphana yi-politics iqembu umizwe lana libuswa ngumuntu ongalunganga lifiswe iqembu lana libuswa iqembu lepolitiki engalunganga so bakithi asiyekeleni ukukhonfuse abantu into esolution ekhona ezimbabwe lapha ikuthi abantu bavote bakhiphe uhulumeni wekolo okhona akhiphe igovernment lekhona ezanupf lizabona zonke izinto ziqonda lokhu silokhu sihwebhana ngeminwe kuthiwa labantu umhlobo othile lo mhlobo othile ayikho into enjalo ngeke kwafaka kwayenzeka alikho izwe kwathiwa lihlala abantu abayi-1 kuphela lebe izwe linjani lona leyo so asikubekeni kucace nje abantu bafuna ukukhonfuse abantu ngento engekho umbuso ongalunganga umbuso kamnangako umbuso ongalunganga manje yonke into ivaliwe i-economy iyivale yonke akula tourism ezimbabwe akula amakhumbi avaliwe ngesikhathi sekhona umgalo kwakungcono ngoba amakhumbi ayihamba kahle abantu abakhona ukusebenzela besiyawoda ezinye izinto or kuma-neighboring countries bo-south africa besiyawoda kodwa manje lo lokho evalile emenge corona evimbela ukuthi abantu bengasebenzi kahle evimbela lokuthi amaqembu epolitiki angasebenzi kahle. So mina ngifuna ukuchazisa kumuntu waseZimbabwe isolution ekhona eZimbabwe ukuthi abantu bavote bavotela iqembu abalifunayo ukhishwe izani ukuphela lokuthi ilizwe liqunywe phakathi akuyasinto engasebenza lo yasikhohlweni ngakuloku bakini.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Melika. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika libikwa seliqansa. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 90,000 abatholakala belegciwane leli ngalanga linye. Kulezigaba ezingamachumi amathathu ezibikwa zisibala loludubo phambilini kwekhefu le Thanksgiving kusasa lapho okulenkulungwane lenkulungwane zabantu ezizahlangana khona zijabulela leli khefu. Ukuhlaziya loludaba siqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Sisakazi igciwane leli elithelela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude lakumaphephandaba kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha lalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hhayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibile kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinazelela ukuthi indawo eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu kukhona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoka isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngiye kugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Akagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Icala lelunga lebandla leZANU-PF elabotshelwa ukuloba enkundleni yeWhatsApp lisithi uMnangagwa kenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa phambili emthethwandaba ophakameyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.